So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kuze kusene mthwaka somuhle ngolwesibili mhlaka 27 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Kulomsekeli wezanu PF osekhweze isicelo enkantolo ye High Court esithi owake waba yisiphathamandla saleli bandla umnumzana Sevia Kasukuwere kumele avinje ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo agile imikhuba abhalisa ukuthi azancintisa kukhetho elimele uwona esazi ukuthi kayisiwo akhethiweyo. Kumele ayecitshisa amagama awo kungakedluli usuku lwanamuhla nxa engafuni ukungena enkingeni. Silengxoxo lomunye wabantu laba yena othi kakawutholi umbiko we-CCC. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulomsekeli webandla lezanu PF osekhweze udaba e-High Court ecela ukuthi linkantolo ivimbe owake waba yisiphathamandla saleli bandla umnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngoba esithi ibizo lakhe alikho kuluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota ole-voters roll. Inkundla yeZim Life ibika ukuba umamangala umnumzana Lovedale Mangwana oligqwetha ufuna uKasukuwere aliswe ukuncintisa ngoba esithi uhlale isikhathi esedlula umnyaka olengxenye 18 months ephandle kwelizwe khona athi kumemuka ilungelo lokuphatheka kukhetho ngokomthetho we-Electoral Act. Kodwa igqwetha likaKasukuwere lithi imizamo le kayisoze iphumelele. UKasukuwere uhlala kwele South Africa lapho afohle wabalekela khona ngesikhathi amabutho egenqula uhulumende kaMui uRobert Mugabe ngo-2017. Kodwa useke waphenduka elizweni wamiswa enkantolo esetheswa amacala kepha wafunyanwa emsulwa. UKasukuwere ungomunye wabantu abalichumi lanye 11 ababhalisele ukuncintisa kukhetho lukamongameli abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF lo mkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa. Ibandla lezanu PF likhanya lizama ngazo zonke indlela ukumvimba nanku leziphathamandla zalo zithi uzabotshwa engavele elugxobe eZimbabwe ngoba elamacala ameleleyo awadala ngesikhathi engumphathintambo kuhulumende kaMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Difa Dube olwela amalungelo oluntu njalo olandela ezombusazwe.
Kuyisimanga lokhu kwaNkomo ukuthi sibona umnumzana okaSukuwere sekukhona amacala asevuselelwa kathesi kukanti ngaphambilini kungakafiki lesi sikhathi sokhetho kwaba khona isikhathi kaSukuwere lapho esambona khona efika elizweni amahlandla amaningi esiza elizweni ezodingisisa ukuthi nxa engabe lecala akajeziswe noma nxa lecala aletheswayo ofuna ukuthi abekwazi ukuthi uhamba njani. Kodwa ke lawo macala ayewetheswa ngaleso sikhathi sabona esesulwa noma ngisithi was acquitted ngesikhiwa ukuthi akasela macala usengumuntu okhululekileyo ukuthi sengabuya eZimbabwe aphinde ahambe lapho afuna khona santando njengaso sonke isizalwane seZimbabwe. Ngibona ngathi kufanele ukuthi nxa sesikhuluma ngejustice wonke umuntu oseZimbabwe kufanele ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi avote noma umuntu ofisa ukuvotelwa iloba yisiphi isikhundla akanikezwe ithuba ngendlela yena abekhethe ngayo ukuthi ufuna ukuthi athole ukuvotelwa engibona ukuthi ukasukuwele la njengecitizen yeZimbabwe ngibona kufanele ukuthi ithuba leli alifisayo ukuthi alithole elizweni lakhe angasoze alipractice kwelinye ilizwe njengoba even noma engayi South Africa asoze alithole lelo thuba kodwa lelo thuba ulithola elizweni lakhe lokuzalwa elilizwe leZimbabwe angibona ukuthi kufanele ukuthi ngabe kathesis isikhathi sokuthi ngabe sekugijinyiswa amakhodi ukuthi ayevinjwa ukuthi ukasukuwele angangeneleli kulokho afisayo ukuthi akungenelele nxa sikhuluma ngokuncintisa ukuthi abe ngumongameli.
Bakhanya beqhuqa kangaka abantu bezano ukasukuwele umbona elo sekelo yini olungabaphazamisa kukhetho.
Ngendlela osekuvuke umbhejezala ngayo ngokudongeka kwamanzi ezizibeni sepolitiki elizwe leZimbabwe ngenxa yokumemezela kukaSukuwere ukuthi yena osefuna ukuthi angenele ekhethweni. Ngibona ukuthi kukhona okukhulu abakubonayo ukuthi kungase kwenzeke ukuthi aphazamise kakhulu kulolu khetho. Ngoba umnumzane uMnangagwa ukhangelele ukuthi abuyele njalo athole imajority aphinde abuyele njalo abe ngumongameli welizwe. Kodwa ke ukaSukuwere ngenxa yokuthi yazana bona kusuka ngezikhathi zabo besase kuzala bonke ngesikhathi sikaMgabe bayazelana ama witnesses zabo so ngibona ngathi ukaSukuwere bambona engumuntu ongaphazamisa kakhulu ukuthi kungagcina ukuhamba ngendlela bona abafuna ukuthi kuhambe ngayo ngenxa yokuthi uyazi yena ukuthi lapho okuyikho okufanele ukuthi abambe khona lokhu noma ngendlela futhi ayenze ngayo izinto yikho bayakwazi ukuthi ule capability yokuthi zikhona izinto angazenza ezingaphazamisa ukuqhuba kwabo ukuthi bathole imajority yokuvota. Ukuthi ukaSukuwere ngawina umbuso obumongameli angiboni kusenzakala khona lokho. Kodwa ke ngibona ngathi ukungenelela kukaSukuwere kuza kwenza ukuthi kube lesixa esikhulu kakhulu esiza divide ama voters. Kuzala uPF ngoba abaningi bazagcina sebewela kukaSukuwere.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu futhi ulandela ezombusazwe. Sixoxela ekwelebhilithane. Ivandla leTRIPC lithi amalunga alo agile imikhuba abhalisa enomination court ukuthi azancintisa kukhetho oluzayo elimele. Kodwa wona esazi mhlophe ukuthi kayisiwa akhethwe ngabantu, kumele ayecitshisa amagama awo usuku lwanamuhla lungakedluli nxa engafuni ukubotshwa. Abantu laba bangamashumi amane lanye 41. Ukubhalisa kwabo phezu kwalabo ababhaliswe libandla labo kutsho ukuthi endaweni lezi kulamalunga e-TRIPC amabili kumbe edlula khonapho ancintisayo efuna isikhundla esifanayo kundawo inye ngayinye okutsho okuyinto esike yadala ukuthi ibandla leZANU-PF linqobe kalula lapho okuke kwaba lesimo esifanayo kukhetho olwedlule. Yo isikhulumeli se-TRIPC uNkosazana Fadzai Mahere ubethe abasolwa ngamagama wabaxwayisa ukuthi bayecitshisa amagama abo kungakedlula amahola ngamashumi amabili lane 24 hours kusukela izolo. Ababhalisele ukuncintisa kukhetho lwamalunga ephalamende bangamashumi amabili kuthi ababhalisele ukuncintisa kukhetho lwamakhansila bona bangamashumi amabili lanye 21. UMahere uthi babikela iZimbabwe Electoral Commission kodwa ayikathathi amanyathelo futhi uthi bamangala lasemapholiseni. I-TRIPC ithi abantu laba basetshenziswa liqembu elisekela ibandla leZANU-PF elibikwa likhokhelwa ngama-CIO elefaz ngenjongo yokwehlukanisa amavoti e-TRIPC ukuze kunqobe iZANU-PF. Kodwa abefaz bayakulandula lokhu. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TRIPC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Senze ukuthiwa yi-preliminary ngesikhiwa ukuqala utshela umuntu ukuthi sesiza kubopha. Asithandanga ukuqala phezulu sabapha 24 hours. kunyizwa abanye seven funa ukuya withdrawa asikabi lamabizo athile thina siqale satshela izek ngeconfusion le abayiyekela bebhalisa abantu ngeparty yethu lesimbuli yethu izekhi ithule ngoba izekhi yona ithi uma kulokunye esingakuvumelani lakho senza inspection nge-second day bathi bona lo mthetho kuzathoniswa yi-electoral court yikho ke sesibaphile i-24 hours le mapholiseni sesifikile sabapha amabizo yikho ke i-24 hours ithe ngxenye umuntu uzakuzwa umnembeza ehambe eyezikhupha ngoba licala elikhulu elingamthatha 2 years esejeli lokupanishwa isuspension 5 years engavunyelwa ukuvota nje lokwenza enye into eyama-election. Yikho ke lokhu esibaxwayisa abantu bethu ukuthi thina sifuna ukulwa lama-citizens. Ubutsotsi ababenzayo ngenxa yokuthi babezwanana lezigulamkhuba zemanye amabandla lamanye ama-institution efuna ukuthi basidivide amavoti.
Kungadlula i-24 hours leyo belokhe bengacitshisanga amabizo abo, lizathatha manyathelo bani?
Bangayekela ukulalela isikhalazo sethu lesicelo sethu ukuthi bahambe ukuthiwa i-voluntary withdrawal bazabotshwa ngamapholisa ngoba yiwo umthetho ozaba khona. Bangabotshwa ke sebezibotshwa the accused sokuzasuka kuye ku-electoral court ngoba sinobufakazi ukuthi isimbuli yethu ikhanda lika-advocate Chamisa elethu kayisiyo photocopy original igloss njalo lama-signatories yethu wonke elizweni lonke sebesayinile phambi komthetho batshengisa isignature zabo lezana ngezabantu abafojayo ngesikhiwa. Sibuye okunye ukuthi ukuphuza kwethu hathi sasile strategy sesaba ukuthi bafuna ukuthusela abantu. Babona ke ukuthi sesibavalele, sibavalele ngaphandle laba befuna ukusidiliza kakhulu laba bahamba lefazi. Basebethenga abanye abantu abangazange babe ngama-candidate. Ama-candidate asayinelwa ngama-designated officers. Lokho benza ngabomo befuna ukuphazamisa uzulu. Yikho ke balomnyama omkhulu kungani yingidi elunyiweyo ngaphiyatsha ngoba bazachiya abantwana babo besiyahlala ejeli baphinde basuspendwe for 5 years. Thina sithi mahlaba ezulu ipolitics kayifanelanga isiphe inzondo sifanele senze ipolitics kuhle. Laba izigulamkhuba ngabantu abalabantwana amanye ngama-professionals bayatsheyengana bezama ukuthi asoze sikubambe. Njengoba sesikubambile njalo siyabonga inhloli zethu le-intelligence zethu ukuthi zahle zakubona ukuthi kulamasela abantu abangalunganga. Ngalokho siyabaxwayisa ukuthi i-24 hours ingakakwani abahambe baye withdrawa bazasala bale reputation lebizo hayi kuba ngama-convicted person sebekhulile.
Umnumzana Felix Magalela Mafasipanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo lomunye okuthiwa yileli bandla ugila imikhuba obhalisele ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wephumula edalele ephalamende umnumzana Albert Mhlanga.
Engingakutsho yikuthi abazange bengitsho futhi ngiyidithrowe. Into enginanzelele ukuthi babeke i-adjective la. So njengoba i-process sasizenza forenokutime kungasoprocess eyodwa kangeke mphendule ngoba mna abakangitsheli lokho engubala kumidiya. I-budget yasifundisa ukuthi ibebekwa kumidiya but iyiphendule khona yiwo abayiphendulayo akuyikuthi ngabantu abagqokesa ezisesezi hayi lapho bengizabaphendula futhi into zeparty kazisaswa e-public i-process esiyenzayo siyiparty futhi kuthiwa internal process
Ibizo lakho lisemphakathini wonke umuntu uyalibona ukuthiwa akumelanga ube lapho khona njalo lawe nxa uzibona ukuthi libabili limeliphumula lelibandla linye uthi
usuza ngeza ngikhulumi kabanzi kodwa vele ama-forms wona lana ama-nomination forms safila sonke ehofisini wonke umuntu uyakwazi singu-2 saba ngu-3 ngu-4 safila sonke so iparty kasasazisanga ukuthi abaphuma lakho i-consithi ukuthi ami kuze kusuke ngalelo langa sowabeke ehofisini engathina ngiwabona ku-nomination
form ibandla lithemba ukuthi la uzabona wona lwana umbiko eliwethule
akambikani bandla sele mavele ngaziseli moyeni shuwa hambe lama-ofisi sikhonapha sisona siseduzane sibonana sithole sisonke ku-training ngesisonke sazele ngaziseli moyeni
lo ngumnumzana Albert Mhlanga othi uzancintisa kukhetho lokudinga ummeli wephumula edalele ephalamende emele ibandla le-Triple C lanxa nje leli bandla lisithi ugila imikhuba ngoba ayisuye okhethwe ngabasekeli bebandla. Selikubonile na okusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshayele ihlombe iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni we-cricket elama Chevrons ngemva kokubhaxabula iqembu leMelika ngama-runs angu-304 eHarare izolo. Umdlalo lo ngowama-group stages owe-World Cup qualifiers. INewsday yona ithi umkhokheli webandla le-Triple C umnumzana Nelson Jamisa uthi umumo okhona elizweni awulungelanga ukhetho olukhululekileyo futhi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyisehluleki. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Yes, Studio 7 njani? Studio 7 kulabo baba bayi-2 abakhulumayo lapha. Ngingajoni ngithi obaba bayi-2. Ulofikile Mbalula lo Gawule. Sicela besihloniphe. Njengombalula nakasihloniphe to the last. Ubona sibulawa kangaka eSouth Africa kusenza yonke inyakanyaka phezu kwabantu beZimbabwe ayokhuluma ukuthi uNangagwa usenze ngcono. Umbalula kasihloniphe. Uhlulekile enezakhe izikhulu lapha eSouth Africa. Yahamba bemkhupha lapha nalapha. Kathesa kusaza kanje ukuthi uyini. Kasihloniphe sibulumbalula. Kabhizi lokhu befaka amapolisa abagcwele ejubhela amapolisa amanye awo kabazi ukuthi ipolisa kumbe ngulokuze ngumantshingelane awusakwazi ngumuntu uyazinyela inyamazana kumbe kuyini. Bafakele ama-foreigners ukuthi abantu babamba ama-foreigners but uthe Zimbabwe ku-right uMnangagwa uyalungisa. Umbalula kasihloniphe. Nalowo Gawule lowo ukhuluma ngempi ye-Ukraine le-Russia into efika izolo. Uthi yeyo isiZimbabwe angabo sijwayela kubi uGawule kakhuluma into azaziyo. Kunini iZimbabwe ihlupheke isehlule ukuvusa ikhanda? Kunini sibamba ama-trillion iphepha eliyi-1 elingathengi itshapisa esitolo lamanje sokubuyele futhi du uthi iZimbabwe iyalunga ilungani? UGawule angabo sijwayela kubi la angasijwayeli kubi sibilo baba lo.
Bathakazi nani balaleli be-Studio 7 ngifela ukuqinisa lo khuluma wasejabhiwa elupane ekana. Waze waphosisa uGawule bandlwabha waze waphosisa akusibanga layo ukuphosisa straight mayengathi yena i-corona yaphazamisa umnotho waseZimbabwe i-Ukraine iphazamise umnotho weZimbabwe ngoba le corona ne-Ukraine into zayizulu wena Mnangagwa nalo uGawule wakho into zayizulu le i-corona ne-Ukraine ongathi ziphazamise umnotho weZimbabwe umnotho weZimbabwe kade waphazamise umnotho weZimbabwe kade nawudla nawukade nawukuquluza Gawule nawufaka emapoketini enu lithi umnotho weZimbabwe uphazamiswe yi-corona ne-Ukraine akubheke e-South Africa kunjani. I-South Africa noma izinto zintengantenga kodwa ingcono kakhulu kuneZimbabwe. IZimbabwe phela lapho akuseyilizwe sokuyidezinti lina eselihuquluze umnotho wakhona lawufake emapoketini enu nadla nazifakele emapoketini enu uthi abantu sebekhweza izinto wona Gawule ngoba abantu nezitolo eziyi-100
ba mabe shabantu kecholojo bathu nezitolo ezi 100 ezakho izitolo wena abantu bachaja njani isichiphile kunezinye izitolo yini khona lapho echolojo
ngibingelele umsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu elisenzela wona sifinyelela abalala lomsakazo kadanisa kakhulu ukuzwa ama leaders eAfrica ecikela phansi amaZimbabwean ngikhuluma phezulu kwenkulumo engizwe ikhulunywa ngu Minister of South Africa ufikile mvalula ukuthi uthi abantu beopposition akumelanga bephikisizane ngoba sebe izichashalala zeAmerica. Okungidumaza kakhulu ukuthi umbalula uyalubona usizo olukhona la eSouth Africa ngamaZimbabweni. Ahlukunyezwa igovernment yakhe laye futhi umbalula nalo. AmaZimbabweni amanyala ethenies esebenza khona la eSouth Africa amaphepha. Amele kitshwe i-government yakhe bayehlule ukubalungisela amaphepha. Umuntu angasebenza 5 years elizweni engalacala kumele peace citizenship. But i-government yakhe nalo umbalula onguyothi ochamisa bayizicashalala ze-America kumele bayekele izane ibuse. Wehlulekile ukuhamba ngomthetho enikeza amaZimbabwe ifanelo zabo ezama-ID. Kumbe nje i-permit yokuthi bakhululeke. Bababopha every day. Bebachise la ngamathaya bebafomele ama operation dudu la ma Africa yes Zimbabwe this Zimbabwe that engathi babona usizo luse Zimbabwe end of the day bajika futhi bona bathi izana uPF ibusi dogi ziphuma impondo so bachaza ukuthi ama Zimbabwe mela shonethi umbuzo nje ukuthi ngabe kuyenza ukuthi umbali lephendla ama Zimbabwe ufuna ama Zimbabwe ahlukunyezwe izana ukuze kube nini ngoba lawo labo beyiNC behlulekile ukukhusela ama Zimbabwe.
Sawubona nami Studio 7 njani lo wonke basakazi mina ngubulawayo funa ukukhuluma ngombalula. Umbalula sicela kahloniphe eZimbabwe, sicela sihloniphe. Ufuna khonoko ukuthi abantu abelokuthisa abantu bethu ngamathaya yikho abakujabulela abantu beSouth Africa ukuthi abantu bethu babefaka amathaya bethisa bethele iphetho bethisa ukuthi basilungisele ilizwe labafuni bafuna sibe sitshisa abantu bethu bepepa khona beSouth Africa. Umbalula sicela sihloniphe nxa esizwa amazwi akho.
Salbonani, Studio 7, injani? Ngiyacela, shuwa sesirojwe kakhulu, ngilow president, umnangagwa into oyikhuluma, angeke yafa, yenzakala. Siyacela shuwa mina engikhulumayo ngilapha endaweni yeSouth Africa. So ngicela bonke abavoti esikhona kule ndawo yeSouth Africa, asambeni siyevota. Njalo sifotele elinye iphathi le ekachamisa. Ngiyacela kakhulu ukuthi mina ngikwa simkhupheni sike sifake ichamisa sibone ukuthi yena uzasiphathelani ngoba sesihluphekile. Mina ekhaya khona ngale ngisuke endaweni yasenkayi kwa-12. Kunzima kakhulu. Kukuhle ngazalwa amanzi sihamba vele ama-kilometers amakhulu kakhulu. Kukhe sicela izibhorane, sicela izibhorane ayiziyavuya. So kuze kunanamhlanje kukhe esidubeka ngamanzi. Sesithwele nzima kwamithi, sesithwele nzima kakhulu. Khamizi lakhona mpukoli kunzima. Hlezi vele sihlupheka, singamaforina sihluphe. So sicela ukuthi ahambeni siyakhupha lowo muntu. Lowo muntu akade ekhuluma esithi obusayo sokukhanya ukuthi uzawu. Ade phombe ukukhuluma nje, ade phombe ukwenza into engasiyo vele engasoze yayenza bani. Mna ngoba uyaphuma noma kutheni kulolu khetho lolo nyaka. Ngiyabonga.
Studio 7 amagumba manomhlaba asiphileni bantu benkosi. Hayi ngihlala edabeni. Mina ngikhathazwa ngamazwi kambalula uma nayo yena esihlaleli kahle eSouth Africa. Thina abahlali beZimbabwe sithwele nzima kangaka. Ukubona njani ukuphila kwethu ngapha emezeneli embuluza nje izane sithwele sezima kangaka yini kumbuluza kangaka. Ufuna sike abantu behlale bezigcila zeSouth Africa khona ngale yiko okujabulelayo ukuthi kungangena enye iqembu izatshintsha isimo. Abantu laba balamaplazi ngapha eZimbabwe ngapha yiko befuna kuhlale kunje kusihlupheka. Asiyahlupheka mani kodwa umuntu onjengombaluleko womana kanjani. Khuluma nje ngomuntu obona abadla iwunga abaphila komunye umhlaba. Phela umuntu odla iwunga sebesilaye khona apha ephila komunye umhleni ephile komunye umhlaba ungasiwo lwesikiwo. Umuntu angakuyenzeni sikwaye siwubonayo thina bahlali bakhona.
Bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe ungasithumela awakho mlaleli kunombolo ezithi +1 202 465-0318. Kwezemelika owesilisa owadubula wabulala abantu abahlanu nyakenye endaweni yokunathela eColorado Springs ugwetshwe udilikajele izolo ngemva kokuvuma amacala akhe. Anderson Lee Aldridge uvume njalo amacala okuzama ukubulala abantu abangamashumi amane lasithupha 46. Kanye lamanye amabili awukuhlasela abantu abathize efuqwa yinzondo okulicala elisukela ekuthini indawo ayihlaselayo le kwakuyi-night club egcwala abantu abayizitabane. Izihlobo zalabo ababulawayo ziphiwe ithuba lokukhuluma enkantolo zachaza umsolwa njengenunu, kodwa ukhona omunye othe uyamxolela. Kubike i-Associated Press. Ngo-2016, kulomunye futhi umsola owahlasela i-night club yezitabane eFlorida ngompopo wabulala abantu abangamashumi phose amahlanu 49. Sixoxele mnumzana Tim Moringayi olandela ezombusazwe elilunga le-CCC eMelika.
Sibone ufana lo egwetshwa nge-life sentence after life sentence ngendaba zakhe zona lezo ezokulala abantu be-LGBTQ lapha. Siyakwazi ukuthi vele abantu abanjalo le yindaba ye-Colorado, kwakulomunye wabo wabulalayo in Orlando. So sibona ngathi sokuyi-trend nje ukuthi ma umuntu ezonda abantu lezinto abaziyenzayo ungamthatha into yangkhona ezandleni zakhe and then abulala abantu. Akumelanga kube njalo ngoba siyakwazi ukuthi lapha eAmerica kuyavunyezwa khonokho ukuba uziyenzela izinto zakho and akulalo lokukhetha lokuthi hayi laba bazabotshwa basoze bebotshwe ngoba bayenze izinto ezinje.
Udaba lwemibhobho luyahlupha eMelika lwehlukanisa abantu. AmaRepublicans ale, amaDemocrats ale, kavumelana ukuthi kumele lulungisiswe njani ukuze kuqedwe ukubulawa kwabantu mahlayana ngemibhobho lokhu. Ubona lungalungisiswa njani?
Indaba yemibhobho le isihluphile eMelika ngoba kathesi sesibona amagovernor lawo sebesithi akusadingwa ukuthi ube le-license or i-training ekuthi ube lo mbhobho. Ungakwanisa ukuye zihambe uyozithengela ngathiwa uthenga isinkwa ngoba bathi ama-Republican it's a Second Amendment thing. But into emangalisayo is siyabona ilizwe elinjenge-Switzerland, umuntu wonke eSwitzerland uphuma lo mbhobho after their service elokhuzeni ku-army. Into yangkhona is different ngoba lapha siyakwazi ukuthi abantu abangazake baye in a disciplined area or ukufundiswa ukusebenzisa umbhobho wangkhona lokuthi bakhangele ukuthi ingqondo zabo aguli or bale mental state enjani. Ikho kuyenza ukuthi amazwe anjenge-Switzerland ancedakale kungabi laba mass shootings. Lapha eAmerica noma ule problem engathiwa yi-mental or ongezwa kuhle akulandaba khonokho, imali yakho phambili you can go uzithengele umbhobho. So ama-mass shootings angathiwa hhayi azaqhubeka phambili ngoba kathesi siyabona ama-states amaningi governwa ngama-Republican governments sebekhipha noma ama-restrictions ayekhona kudala ngoba kudala babeyenza i-background check bekhangele ukuthi ufanele ube lo mbhobho yini or no. And imbhobho yangkhona basebenzisa imbhobho esetshenziswa ezimpini. Yikho okungathiwa kuyaphambanisana labo lama-Democrats ngoba ama-Democrats athi hayi umbhobho kumele uthengiswe but kumele babe le mbhobho engathiwa mincane engabulala abantu abaningi enjengale eyenza ama-mass shootings. So ukuthi indaba le izaphela njani, mina I think the best thing is ukuthi abantu bahambe for mental training, bahambe futhi kuma gun regulated firearms control bayefundiswa konke lokho ukuthi hayi umbhobho awukwanisi ukudlala nawo and you need to be very careful.
Umnumzana Timoringai ulandela ezombusazwe njalo lilunga lebandla le-Triple C. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Asidibaneni njalo kwezekuseni kusasa. Itshone kuhle.